Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhlazi mashumi mathathu ngozibandlela 2017 ngontungamili inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Sivumelele ukubana ke sikwaziseke uhulumende ikakhulu umqhathi ke ngaphansi kwe-Public Service Commission yeZimbabwe ukubana ke uma kungayezwanga lokho nje ukukhuluma kwethu ke sizabuya ke kuleyo abakathi industrial action.
Inhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni iAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ithi amalunga ayo azakhalala umsebenzi kumaviki amabili azayo phezu kodaba lwebonus.
Asazi ukuthi ukhetho lwe-African New Losers lethelani ngoba nangu unkosakazana Zuma okade evela kweyethu iregion isadakhube khona asibonanga asenzele khona thina njengabantwana beZimbabwe.
Amazwe akumanyano we-African Union sekhethe umgcinisihlalo we-African Union Commission omutsha. Abenhlanganiso zabesifazana abaphila ngokuthengisa ucansi ezishabane bathi sebevuleke amehlo ngokulondoloza impilo zabo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni iAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ithi amalunga ayo azakhalala umsebenzi kumaviki amabili alandelayo nxa uhulumende engehluleka ukuwabhadala imali yawo yamabonus. Inhlanganiso le yazise uhulumende ngalelinyathelo encwadini yayo eyilobele ugatsha lwePublic Service Commission namuhla. Uhulumende ohlanganele izisebenzi zakhe ngeviki edluleyo wazazisa ukuthi kalayo imali yokuzibhadala ibonus yanyakenye. Sixoxe lomnumzana Gift Siziba isiphathamandla senhlanganiso yeAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ochasisa okunengi.
Sivumelene kumhlangano wethu kubana ke uhulumende sokuyisikhathi ukubana kukhulume kubana ke uya kubhadala nini ke ibonus yezisebenzi ikakhulu sikhangela ke kumatitsha. Njalo futhi sivumelene ukubana ke okufanele uhulumende aphume egcekeni akhulume ilanga elimbalwa njalo ilanga azakwanisa ukugcwaliseka ke leso ke sithembiso, njengoba ke kufanele ukubana ke abantu bethole ke ibonus yabo ngomnyaka odlulileyo kodwa leke kungakatholakali leyo bonus lamanje. Ngakho ngemva komhlangano esiwenzise ze-Apex Council sivumelele ukubana ke sikwazise ke uhulumende ikakhulu umqhathi ke ngaphansi kwe-Public Service Commission yeZimbabwe ukubana ke uma kungayezwanga lokho nje ukukhuluma kwethu ke sizabuya ke kuleyo abakathi industrial action.
Ukukhalala umsebenzi Siziba, abanye bengabuza ukubana kuzaphathisa ngani njengoba uhulumende esithi vele kalayo imali.
Thina njengabamela sime kulawa ma-resolutions why ngenxa yokuthi uhulumende kufanele abekwazi ukubana ke thina kathi kuba sisebenzela uhulumende kungenxa ke yokuzimisela lothando lukhona ke ebantwini beZimbabwe ukubana ke izifundi zeZimbabwe zithole ke ukufunda from abantu ke abalolwazi njalo abahamba bayafundela. Njalo uhulumende kufanele abekwazi ukubana ke thina njengezisebenzi lamalungelo ethu, yikho ke sesivumelene ukuthatha lelo banga elokuthi uhulumende azeke izindingo zethu.
Alubana lithe lakhalala umsebenzi njengokutsho kwenu, ubona ngani kungaphazamisa njani ezemfundo lokho?
Ye, lokho kuzabangela ukuba uhulumende ke declare i-state of emergency ku-education sector ngenxa yokuthi thina sithi sifuna ukuyengeja inhlanganiso zonke ezimele amatisha ukubana kube lokuvunyelwana kwe-action esizayithatha njengabafundisi.
Umnumzana Gift Siziba isiphathamandla senhlanganiso yababalisi bemaphandleni, i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Inhlanganiso ye-African Union namuhla ikhethe owake waba ngumphathintambo wezobudlelwano be-Chad lamanye amazwe, umnumzana Musa Faki Mahamat, ukuthatha isikhundla sokuba ngumgcinisihlalo we-African Union Commission esichiwe ngunkosikazi inkosazana Dlamini Zuma. Ele Zimbabwe belimelwe ngumongameli Robert Mugabe kulumhlangano, njalo belikhangelelwe ukuvotela ophuma kwele Botswana uDokotela Phelonomi Evenson Moitoi, omunye wabane abanqotshiweyo. UMartin Gwenya usethulela lolu daba.
UDokotela Phelonomi Evenson Moitoi uhambe kakhulu eZimbabwe ekhankasela ukuvotelwa, njalo phuma esithi ulethemba lokuthi umongameli Robert Mugabe uzamupha ivoti yakhe. IZimbabwe yaphuma mgceke isithi izalandela amanye amazwe akunhlanganiso yeSADC ngokuvotela uVincent Moitoi oyisiphathamandla esibona ngendaba zaphandle kwelizwe eBotswana. Namhlanje emini amalunga angamathumi amahlanu lane ahlanganise amakhanda kukhetha ozathatha isikhundla esithiwe ngudokotela Nkosazana Dlamini Zuma wakwele South Africa, okulapho okunqobe khona umnumzana Musa Faki Mahati wele Chad. UVincent Moitoi ungomunye wabahlanu abancintisileyo kulelo khetho, enguye yedwa obephuma emazweni wenhlanganiso yomanyano wamazwe angezansi kwezwekazi le-Afrika aweSADC. Umongameli Robert Mugabe ufike athi siqhube khangelelo ukuvotela uVincent Moitoi, noma nje umongameli Ian Khama weBotswana esanda kutshela uMugabe ukuthi isikhathi sokuthi achiye isikhundla sesitshayile. Abacubungula ngezombusazwe bathi ukufuthelana phakathi kwabokhokheli bobabili kungakhandelwanga ukuphazamisa indlela iZimbabwe evote ngayo.
IZimbabwe definitely vote for uVincent Moitoi endaweni leSADC, despite the fact yokuthi kule tension between umongameli weZimbabwe uRobert Mugabe lomongameli weBotswana Ian Khama. Despite these tensions, amazwe avela lobudlelwano babo bodwa nje.
Kukanti abesifazana bona bathi bekuqakathekile ukuthi kuqhubeke kulowesifazana kulesi sikhundla kungenye indlela yokunikeza omama amathuba alingeneyo.
Isifiso sami yikubona umuntu ongumama eqhubeka kulesi sikhundla sokuba ngu-chairperson we-AU, ngoba is a continent isikhangelele ukuphakamisa omama into decision making positions.
Kukanti umnumzana Adam Swanda uthi kalaqiniso ukuthi amazwe wayenhlanganiso yeSADC athola ukuphathiseka unganani ngokuba lo mgcinisihlalo ophuma kwelinye lamalunga ayo.
Azamvotile umama lo.
Asazi ukuthi ukhetho lwe-African Union losers lethelani, ngoba nangu unkosazana Zuma okade evela kwethi region iSADC kube khona asibonanga asenzele khona thina njengabantwana beZimbabwe.
UVincent Moitoi oleminyaka yamachuma isithupha lanhlanu i-65 intatheli zindaba ngokufunda, kodwa wangena kwezombusazwe lapho wakhokhele ingatsha zikahulumende ezimbalwa, njalo ilunga ledale lephalamende. Umongameli Khama omnikeza ugatsha olubona indaba zobudlelwano beBotswana lamanye amazwe omhlaba ekugqitshweni kokhetho luka-2014. Ngemva kwalokho uVincent Moitoi wabika ukuthula esifiso sokujikela igama lakhe kukhetho lokuba mgcinisihlalo we-AU Commission. Kodwa umongameli Khama yena kahambanga kwele Ethiopia emhlanganweni lo o-AU ekhethe ukuthumela umsekeli wakhe umnumzana Mokgweetsi Masisi. Imizamo yonke iphelele emoyeni ngemva kokuba uVincent Moitoi kanye labanye abathathu benqotshwe ngophuma e-Chad umnumzana Musa Fak Mahat osenguye umgcinisihlalo wo-AU Commission omutsha. NginguMartin Ngwenya wendaba zeStudio 7 ngiseHavron kwele Botswana.
Kunjalo nje ukuphenduka elizweni kukamongameli Robert Mugabe ngemva kwenyanga abesedlula ngemva kwamahola amalutshwana esiya kwele Ethiopia sokudale inkulumo uzulu lamabandla aphikisayo besithi uMugabe sehlulekile ukubusa. Kusukela ekuqaleni kwenyanga kaMpalakazi nyakenye, lapho umongameli Mugabe aze asuke elizweni, imihlangano yedale labaphathintambo iCabinet kanye leta le politbiro yebandla lakhe lezanu PF ibingenziwa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele incwadi ecubungula ezombusazwe umnumzana Dumisani Nyongo Lonkomo.
Mbona akulunganga ukuthi ibhasi nxa isizawela emfuleni umtshayeli webhasi asuke umbabaleke aye kwenye indawo ibhasi sokukhanya ukuthi izawela emfuleni. Ngesikhathi lesi kuyakhanya sibili ukuthi ilizwe liphakathi kobunzima obuningi ezemkonomazi mangakuhle yamasivil servants amanye aholanga ama-lecturer lama-administrator ama-college baqungela umkholo nge-50% okutshengisela ukubana ibhasi isiwela emfuleni. Isikhathi esinqoka esiqakathekileyo njalo ubana umtshayeli webhasi abe khona asitshengise i-direction ukuthi siya ngaphi njengelizwe kodwa ukuthi asuke ngesikhathi lesi monazana kunjengomtshayeli osuka ibhasi sizawele emfuleni.
Kodwa abamsekelayo bathi kulungile akwenzayo ngoba njengomongameli kumele aye emhlanganweni efana lawo nalowo we-African Union.
Kodwa kwesinye isikhathi phela uma umuzi wakho usisha wena usiya vakatshela omakhelwane bona kebe utshengisela ukuthi ungumzali onganakekeli abantwana ngoba kuqakatheke kakhulu ukuthi ucime umbe ucitshe umlilo ngemva kwalokho usho siyavakatshela omakhelwane. Ayikhona ukubana kule ndlala endlini umuzi usisha bona usuku sibuyavakatshela omakhelwane abalamadini so kakati sokuqakathekile ukuthi silungise isimo somkhonomi nesimo selizwe singakakhulumi ngokuya kuma-AU.
Kodwa ke abanye ngabathi lanxa ekhona elizweni umongameli akula akwenzayo ngendaba zona ezozitshoyo.
Ngakunjalo nje kebe kuqathele ukuthi kube lomunye nje osese lamandla ukuthi athathe isihlalo sokubusa nxa kunjalo ngoba nxa engasakwanisi lakhona ngaleyo lapho yakhona uzafike senzani khona ngayo.
Umnumzana Dumisani Nyongo Lonkomo yingcwethi ecubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande we Studio 7 ekobulawayo. Inhlanganiso ezizimeleyo ezikhankasela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu zithi lokhe zibhekane lobunzima kundlela ezisebenza ngayo eZimbabwe. Kubika intatheli izindaba yethu uMark Peter Ntambe.
Ele Zimbabwe lile nhlanganiso ezizimeleyo eziqhuba imisebenzi etshiyeneyo egoqela ukulwela amalungelo oluntu, ukumela abantwana, ukufundisa abantu ngesekelo sombuso, ukumela abaphila lobugoga, ngitsho nabafelokazi lokunye. Umnumzana Trustin ubosebenzelana nenhlanganiso ezimela amalungelo abatsha uthi inkinga yikuba imisebenzi yenhlanganiso ezinje isuka ithathwe njengemisebenzi ephathelane lezombusazwe okwenza ukuba zihlolisiswe ziphinde zihlukuluzwe.
Ngibona ngani ipolitiki ingena kakhulu ukuthi okwenza ukuthi izinto zingasakhambi kahle lama NGOs lawa engasakwanisi ukuthi basabanza kahle even uma ngakanzelela bona labana vele ukuthi bayenza into ze humanitarian aid abaphathisa abantu lokudla le mithi yezibhedlela kulako ukuthi vele uyabona ama politicians lawo vele besiyangenela emsebenzini wama NGO nalawana.
Umnumzana Nhlanhlangwenya wenhlanganiso yemisa Zimbabwe uthi imbali yeZimbabwe ikhomba ukuba inkinga ezinje zivame ukwenzakala zisengezelela njalo ngezikhathi zokhetho kumbe kukhankaselwa ukhetho okuyinto emele inhlanganiso lezi ziqaphele kusikhathi esikiso.
Cina ngathi abanye abantu sebegconwa sekuyizikliwi ngokuthi basebenzela i-NGO. Konke lokho thina sithi makuphele. Kodwa ke siyazi ukuthi abantu esithi bekuqede bavame ukungalaleli. So kumele ke ukuthi laba ama-NGO lungiselele u-2018 bethathe inyathelo lokuthi beprotecte izisebenzi zabo.
Umumo obusube ngconywana kulandela uhulumende womanyano eZimbabwe usuke waguquka kulandela ukhetho lomnyaka ka-2013. Umnumzana Rejoice Ngwenya okhokhela inhlanganiso ezimeleyo ekhomaliso uthi ezinye zenhlanganiso lezi zagcina zivalwa ngenxa yezizathu ezithile okugoqela ukusilela kosekelo lwemali.
Inhlanganiso ezizimele zethu ama-NGOs ababe basupporta ama-international organization basuka basebehlukuluzwa abaningi bakhona ama-head officer akhona amaningi bathi besiye South Africa kutho ukuthi ama-budgets amaningi ahle yehliswa ngenxa yakhonokho.
othi elizwe ligcine selilahlekelwa la izisebenzi labacebisi benhlanganiso ezizimeleyo abalolwazi olujulileyo bekhetha ukuyasebenzela kwamanye amazwe abafana lomnumzana Brian Kagoro labanye.
Abantu abavele bekwazi abafundileyo abakwazi imisebenzi baphume elizweni bayadinga imisebenzi kwamanye amazwe kuKenya, eUganda, eSouth Africa.
Inhlanganiso ezisebenzelana labantu emaphandleni sibhekana lodubo oluphindwe kabili ngokungenela kwezombusazwe kudingakala ukuba kuphunywe leziqondiso ezingakhokhelela ekuthini kucandwe indlela ezicacileyo zokusebenzelana kwazo lohulumende endaweni ezijeneyo zelizwe zingakasunguli umsebenzi wazo. Ingcitshi kwezombusazwe zithi uhulumende wesabela ukulahlekelwa lusekelo emaphandleni, ngakho-ke egcina esola ezinye zenhlanganiso lezi ngokusebenzisa uncedo loku udla kwabadubekayo emaphandleni njengendlela yokuphazamisa uhulumende lemisebenzi yakhe. Noma kunjalo, ezinye zenhlanganiso ziqhubekela phambili zisebenza ziphathisa abaphila lobugoga labafelokazi. Ngiyimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambe.
Ku-Life Talk lamhla sixoxa ngomhlangano omkhulu we-African Union owenzelwa kwele-Ethiopia, lapho eleZimbabwe elimelwe khona ngumongameli Robert Mugabe, yena osetshona echocha esiya kwamanye amazwe. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kulabantu abayisithupha ababuleweyo kwalimala abayi-92 ekuhlaselweni kwendawo yokukhonzela ngabukholo lwesimuslim imosque edolobheni le-Quebec City kwele Canada ngamadoda amabili ekade ehlome ngemibhobho. Lokhu isanda imbiko yokuhlukuluzwa kweziphepheli kwele Greece ezivela emazweni ama-Arab ikakhulu kwele Syria. Iningi lazo kungabasakhulayo labantwana abeza bengelabazali. Iningi labo libikwase libanjwa ngamandla lingeniswa kubhizimusi lokuthengisa ucansi kanye lokugqilazwa. Abenhlanganiso ezimela abesifazana abaphila ngokuthengisa ucansi ama-sex worker support groups emzini weMaglass ezishabane bathi babonga iMidlands AIDS Caring Organization isebenzisana labe Oxfam ngokubaphathisa ngolwazi lokuzilondoloza besebenzisa indlela zokuzivikela emikhuhlaneni. Bathi ngeke bavume ukulingwa ngemali enengi lanxa wesilisa engaze ebathembise yona esala ukusebenzisa indlela zokuzivikela. Kubika uMavis Gama.
Abesifazane abaphila ngokuthengisa ucansi bathi ukuza kwabemakho empilweni zabo kubasize kakhulu ngoba sebelolwazi olwaneleyo ngokuqakatheka kokulondoloza imizimba yabo. UNkosazana Terry Mwale ngomunye wabasebenza labaphila ngokuthengisa ucansi uPA Educator uthi useyibona inguquko selokhu waqala ukubambisana labemakho eminyakeni emine edluleyo.
Khathesi ngilabantu abaningi labo ngikhuluma lawe le ngenxa yena imakho. And abantu labathi kudala besithi ayi akungaphumi lokhu, kodwa khathesi liyakuphumisa njani? Sekusegcekeni imakho yakuphumisa ukuthi silitshele ukuthi khathesi sebekhulumile ukuthi uyazi ungesabi. Ndingiyathaba kakhulu njengami. Abasaguli njengalokho ukuthi umuntu afihle. Sibuye egcekeni sengisithi sengimutshela ke.
Omunye njalo PA Educator emakho ofuna ukwaziwa ngegama lokuthi Bonki uthi isimile iminyaka selokhu waqala ukusebenzelana labe makho laba eveza ukuba selumsize kakhulu ulwazi alutholiswe yile nhlanganiso.
ngakho imakho incedisile njalo lendlela sikhangele uwehla kwegcikwane le HIV and AIDS selehlile ukusukusela kulaphana izulu ekade likho khona. Ya ngingathi njengomuntu osebenza labo kwesikhathi ngibahlanganela ngokubathengisela izinto ngiphakathi kwabo ngoba vele ngihlezi labo siyabafundisa, so ngapho ngithi ngiphakathi kwabo ngoba lani ngiyabafundisa.
Uthi usebenza labasakhulayo ukubatholisa ulwazi kwezokuzilondoloza lapho besiye emacansini lalapho beqhuba imisebenzi yabo.
Ngiricha abantu abachiniyo, ama-peers, ama-sex worker, labanye abantwana besikolo. Njengomuntu oke wasebenza labantwana besikolo mbabalisa, so kulula kimi ukuthi lanxa bebuya besizofunda kumbe bezobuza okunye abazokubuza njenge-subject lami engambafundisa, ngiyagcina ngifike ekubafundiseni ngokusetshenziswa kwamakhondomu, ukuzigcina kwakhe, indlela amele aziphathe ngayo. Njalo nxa engumuntu ophila ele gcikwane le-HIV akutsho ukuthi impilo yakhe siphelile, uyakwanisa ukuya phambili enatha, njalo angakhululeka abekwazi ukuthi ngingatshela abanye bakhona ukuthi bamncedise lo bakhathe sikunje nxa isikhathi sami sokunatha sesifikile, because ukuthi hayi phonki thatha phela into leziyano nathi.
Osaphethe isikhundla sokuba ngumqondisi wemakho umnumzana kudakwashe Gumbo uthi bakubone kufanele ukusebenzelana labaphila ngokuthengisa ucansi ezishabane ngemva kokunanzelela ukuba luyasilela ulwazi kwezokuzivikela.
Inguquko sikhona sibili, siqalisa abantu laba babe lolwazi olulutshwane masikhangele okwe-HIV lama-STIs, kodwa ngemva siwatrainini kwatholakala ukuthi khona sebelolwazi oluningi, njalo futhi batshengisela ngokuthatha kwabo engathi ngamakhondomu abawasebenzisayo ma besiye emacansini. So khonoko kutsho ukuthi khona ulwazi olwangena lugcina lusenza ukuthi khona batshintshe le ma-behaviors abo.
Abesifazane abaphila ngokuthengisa imizimba yabo laba bathi sebefunde ukuba imali ayiqakathekanga ukwedlula ukuzilondoloza bona ngokuzivikela ukuba bengathelelwa igciwane lengculaza kanye lemikhuhlane yengulamakhwa ethathelanwa emacansini. Ngimele iStudio 7 ngisezishabane, ngingumavis Gama.
Ngempela sonto umongameli weMelika umnumzana Donald Trump wethule umthetho omutsha owenza kube nzima ukuthi abadabuka emazweni alabaningi abangamakholwa esiMuslim bangene kweleMelika okwenyanga ezine ezilandelayo. Lokho sokuthiye uzulu weMelika lemhlabeni jikelele edanile okwamagama. Leli nyathelo lenze inengi labazalelwa kwamanye amazwe asebele ngwalo zokuhlala eMelika labasendleleni yokulungisela ukuthola incwadi ingwalo zokuba izizalwane zeMelika batshengisele enkundleni zendizamtshina emadolobheni amaningi elizweni lonke. Ukuhlaziya inyathelo likaTrump leli, uMike Wobe weStudio 7 uxoxele umnumzana Lungile Chuma oyisizalwane seZimbabwe olengwalo ezimvumela ukuhlala lokusebenza okusemthethweni kweMelika, kweleMelika i-green card.
Ngendlela engikubona ngakho sebe enza umuntu wonke ongumuzulu ngani uyafanama ikwesibaba esabela ukuthi abantu nokwazabulawa nje ngale-terrorism ngoba bacabanga wonke umuntu osungena ongumuzulum ulesizathu sokulala abanye abantu which is kurong.
Ngombono wakho ungathi le isibonelo sobandlululo owenzakala kwele Melika?
Ya, yi-discrimination plain and simple ngoba singeke singawubona ngenye indlela, yi-discrimination but it's the same time bathi kuyesabela abantu babo ukuthi babavimbela ama-Americans, kodwa at the cost of what amboni mina ukuthi singawubona ngenye indlela, i-discrimination.
Bakhona abantu abaningi abangama-Muslim abangenile kwele Melika okusemthethweni njalo balama-green card, kodwa sekunzima ukuthi bona bangene kwele Melika kulesi sikhathi. Laba bantu abalama-green card balelungelo la lokungena kwele Melika noma kanjani?
Kumele belelelungelo ngoba i-green card nxa sebeyalisa ukuthi bengene e-America kutho ukuthi imithetho adifayiwe ayisitshela ndawo.
Ungathi lo mthetho uyenzani kulo mnotho wele Melika?
Umthetho lo ngomnotho esikubona ngathi esitshengisele ukuthi uza ukushintsha umnotho wa-America owakhathesa engcenye phambili ngoba amazwe lawa alama-Muslim ayaliswayo amaningi angikhona ama-relationship ne-America ngaphandle kwe-Iran vele ama-relationship angikhona asengekho but amazwe anjenga-Iran yiwate ngenxa ye-oil yiwate la ma-relationship angcono ambona ukuthi umthetho efakiweyo kuyalisa abantu fully imposed kwama-countries azatshintsha umnotho we-America so okwakhathesa sikubona sozotshintsha umnotho we-America
ithuba likhona na lokuthi lo mthetho kamongameli Trump uzotinta izizalwane zezimbabwe eziphila kwele melika na
phambili uzathinta abantu eZimbabwe ngoba mbonani uTrump ufake enye ithethi ukulungisela ukuthi edeport abantu abaningi mbonangani kuza affect abavele eZimbabwe
lo ngumnumzana Lungile Chuma oyisizalwane seZimbabwe siphila khonapha eMelika obexoxa ecingweni lo Mike Wobe weStudio 7 eseMassachusetts. Kwezemidlalo lamhlanje abalandeli beqembu leHighlanders bathi bafuna umgcini sihlalo waleli qembu uPeter Dube aphenduke esihlalweni sakhe kungensuku zatshwala. Kubika uJoseph Njanji.
Abalandeli beqembu leHighlanders baveze ukungathokozi kwabo phezu kwendlela inkokheli yaleli qembu iphethe ngayo udaba lokumiswa umsebenzi okwenziwa umgcini sihlalo waleli qembu uPeter Dube inhlanganiso yezifa nyakenye. Ekhuluma ngemva kokuba umgcini sihlalo webhodi yaHighlanders umgcini Nkolomi yethule umbiko wakhe obuqukethe udaba lokumiswa kukaDube ekuphathekeni kwezemidlalo izifa nyakenye. Ilunga leHighlanders Wellington Singo usole inkokheli yaHighlanders ngokungaphakami kwayo ilwela uDube.
Uyadanisa uchairman webhodi lebhodi le-executive bawelelani ukuthi iHighlanders ungangomsalingelachairman uchairman axotshwe. Ekhothemito ze PSA dinalikale phansi dawuthi hayi akwa Highlanders la khaphi itrusted kimi yini uthembe lokuthi siyafuna isizini ngqaliza wakhethwa yona le indlu wakhethwa ngamuthi yakho lo omen.
Umgcini sihlalo wenhlanganiso yabalandeli beqembu leHighlanders abahlala edolobheni leVictoria Falls uMorgan Dube nguye ophanyeke udaba lokumiswa kukaDube emhlanganweni we-AGM uthi akulunganga ukuba inkokheli ithathe izinqumo ingabuzanga kubalandeli.
Ukholo lwethu yilona ma umuntu ngasenzile kuHighlanders abantu beHighlanders babadisayide ukuthi asitontshaba sathatha imisinqumo hhayi sicela ukuthi abuyele sesithathe thina isinqumo xa sivumelana nanozahamba kodwa kakhathesi amandlethu sicelane nawo
unobhala jikelele weqembu leHighlanders uEmmett Ndlovu uthe yena lolu daba luphambi kwabameli beqembu leHighlanders njalo abalandeli bengabone angani inkokheli yeqembu igoqe izandla kula mizamo eyithathayo.
Ukuthi sithi thina we are live with the order koba ukuthi thina imvelo yethu asikwazi ukuxoza sathi thina asivumeli sibone ukuthi benzayo kodwa in the meantime siqhubela amaphepha.
UPeter Dube umiswe ukuba aphatheke kwezemidlalo onyakenye. Inhlanganiso ebona ngokuqhutshwa komdlalo wenguqu elizweni yezifa ngesikhathi kulokuxhophana phakathi kwalenhlanganiso le-Premier Soccer League yona ebikhokhelwa nguDube ngaleso sikhathi. Kusenjalo iqembu leHighlanders lenelise ukuba livikele ukuba isikwelete salo esifika phose kunkulungwane ezingamakhulu ayi-92 singakhuli emnyakeni odluleyo loba nje inani labantu abangene bezolibukela enkundleni lidlala lehlile. Amalunga leli qembu athethe isinqumo esokuba kuthi kuphela inyanga kamabasa leli qembu libe seliqhatshe umuntu ozathatha isikhundla ebesiphethwe nguNdumiso Gumede yena osewathatha umhlalaphansi. Lo nyaka inhlanganiso yebhanki ABC yona esekela iqembu leBhoso ngemali iphungule ngengxenye imali eyipha leli qembu okutsho ukuba iqembu leHighlanders lizaphiwa inkulungwane ezingamakhulu amabili lo nyaka. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Kwanele mthokazi omuhle olivalelisayo ngontungami lenkomo lila.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7.
Kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.